Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Mabasa 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo owayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi.
Kodwa indlela yakhona ngelanga ifanane lezinye indlela esezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuthi benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi kwamuzabale madlana encinyane nje akhunjule indlela ethuthukisa umphakathi.
Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kaliyikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho?
Angithi ngiyakwazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki. Kodwa into ekhona akula mama ozifalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ezaba nayo kumba ithwele.
Umongameli webandla lezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa owathi kasoze ancintise isikhundla sikamongameli welizwe walelwa libandla lake ukuthi aphume kulelo bandla.
Yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayikhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo wayezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi ngabe esaphila asefike kusibanga esiphezulu. Unkomo owayengumkhokheli webandla lezaphu wafa ngomnyaka ka-1999 wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre. Imuli yakonkomo ibuthelela imali yokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala unanza ilanga lokuzalwa kukamuyi esengasekho. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo othi abafuni ukuthi ilanga leli lifane lelokunanza umongameli Robert Mugabe lapho okubanjwa uZulu ngamandla ukuthi akhuphe inkulungwane zamadola.
Joshua Nkomo wazalwa ngo-1970. So lo nyaka kuyabe kuyinyaka wesiyange ukuzalwa sibicentenary. So yikho kula kuqakathekile lo nyaka ukuthi kube le ndlela yokumkhumbula, athi nje ukumkhumbula ngamadili kodwa ukumkhumbula ngezenzo okungafana na engxenye lokwakha okuyi-classroom block ekhezi e-St Joseph kumbe ukuqhebiphelpamimithi ye-mdisave development. Kodwa ukuqakathekile ukuthi unanzelele njalo kukhunjile ilanga lonamazala ngalo 100 years apo. Kodwa indlela yakhona ngelanga ifanane lezinye indlela esezivumile lapho abantu abasebenzise ama-$1 million ukuthi benze ama-birthday kube baqakathekile ukuthi kwamuzabale madlana encinyane nje akhunjule indlela ethuthukisa umphakathi i-ICD community development ngoba nawe wayefisa khona lokho ukuthi abantu baphakanyise bathuthukiswe. So ngibona kungaba indlela enhle sibili yokumkhumbula okwenzeka ukuthi kuncinyane kodwa ikakhulu ukukhumbula ukuthi yena wayefisa ukuthi abantu bathuthuke. So kumele kube le nto ekhombisa betshengisela impitho engenziwa ukuze iqoqele umbono wakhe ukuletha izikho zokuthuthuka eZimbabwe ikakhulu esakelweni ikakhulu ekhezi.
Kodwa siyabona ukubana kukhona okunye okwayenzwa kumbe ukwakhiwa ngegama lakhe okufana lesibhedlela sekusileni. Kungani kanti kungavuselelwa khonokho njengendlela yokunanza iminyaka yakhe yokuzalwa elikhulu?
Uqinisile sibili ukuthi kulesibhedlela lapha uJoshua Nkomo Hospital kube lokuningi nje okuningi nxa ukuthi kulama properties amaningi, kulama plus kube hotela kuningi nje ngakola kube ningi kube lama-factory la ekhona esigodlini okwasungulwa izapho uyiqokhelwa ngu-Joshua Nkomo in the early 80s. So yebo, kuqakathekile sibili ukuthi uma abantu ikakhulu uhulumende eqakathekisa unkomo lwebhede yakhe, kuqakathekile ukuthi zonke lezi zivulwe ukuze sizincedise uZulu. Ngoba nxa sigayela kade seZimbabwe izibhedlela azisebenzi kuhle, kukho nje uBulawayo abantu bayafa daily on a daily basis ngoba akula zibhedlela ezilemtshina efaneleyo.
Lo ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDCT lathi kalisoze lingene kukhetho oluzayo nxa kungalungisiswanga imithetho yezokhetho kunye lokunye okwenza impumela yokhetho ibaluleke ingela kuphikiswa. Lokhu sekubangele ukuthi leli bandla lingangeni lakukhetho lwama-by-elections osuke lenziwe endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa uhulumende we-ZANU-PF elokhu engakayenzi lutho ngezikhalazo ze-MDCT lamanye amabandla khona sekusele inyanga ezilutshwana ukuthi kwenziwe ukhetho. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo ukuthi kahle kahle bazangena na kukhetho.
Angithi siyakwazi ukuthi kuvele nxa sisiya kukhetho kuleli lizwe kawuhambeki, kodwa yonke khona akula mama ozithwalayo ayekele ukulungiselela inkonyane ezayo ingabe ezaba nayo kumba ayiswele. So kukhona thina kathesi silungiselela ukuthi siye kukhetho, kodwa lesi siqhukuxana leveki ukuthi babone ukuthi bayalandela imigoqo abayikhulumisane leveki namabandla aphikisayo, ngoba thina esikukhalelayo ukuthi sifuna ukhetho olu-free, olu-fair, olungenakuhlukuluzwa izinto eziningi okumele bazitshintshe ezizaphathisa ukuthi lamanye amabandla la mabandla aphikisayo anelise ukuthi angene kuZulu laya khankase. Ngokwakhathesi kunzima kwezinye indawo kuyangena kuZulu ngoba iZANU isebenzisa udlakela ukuthaya abantu, isebenzisa osobhuku ukwethusela abantu, isebenzisa ama-veterans. Kodwa thina sithi njengamabandla aphikisayo njengebandla le-MDC osobhuku lezinduna namawoveti ikelani ukuhlukuluza abantu, abantwabenu, abazali benu, ilizwe liyatsha, asikhipheni zani.
Lo ngunkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930-6065, laku 15460 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
ELeSouth Africa liza kuba lilizwe lakuqala emhlabeni ukusebenzisa amakhadi ebhanga asebenzisa impawu zeminwe. Inkampani yeMastercard yiyo esisungule indlela ezasetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngokuya kwesikhathi. Lokhu kwenzakala eZimbabwe umnotho ulokhu uqhubeka usonakala ngamandla, imali isilela emabhanga. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya, sambuza ukuthi kanti kungani inhlelo zikahulumende zisehluleka ukuhlenga ilizwe ebunzimeni elikubo.
Ya, uhulumende kaZANU uZANU PF ubekhangelele kakhulu esingathi khona ngama-social deliveries, njengoba sithi khona nge-economic welfare state. Ungazikhangela ukhangele infrastructure, izikolo, izibhedlela zakhiwa, kutshengisela ukuthi vele uhulumende wakhona wayevele eqondane lokuthi akhangelisise ukuthi abantu abangabayanga bayazizama-sevisi akhona. Isitsho nge-infrastructure
Kodwa ke nxa sikhangele singathi zikhona inezinye ezike zaphumelela.
Cha infrastructure izalo PF yazama kakhulu ngoba kulezikolo eziningi ezayiqhwayo lezibhedlela. Okwahluphayo ukuthi nje kabasakhangelisanga i-industry ngoba i-industry yenza ukuthi i-infrastructure isebenze. Basebeswela imali, basebe-concentrate kakhulu emasotsheni, i-military spending nayo yabaningi kakhulu. Yikho infrastructure leyana yaphilizeka ezikolo khathela mabhuku aphila zitulo, imigwaqo yapha ozesala kololiwe. So ingathi khona mina behluleka ukukhangelisa ku-productivity, ukulungisa ama-factory ukuthi angenise imali ku-treasury.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi ecubungula ezenotho. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela
ndwandwe.
Lamlela.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela nampala fobe mbula.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje ngikwamadlambuzi injalo ngixoxa lowake waba ngukansila wakulindawo umnumzana Thamani Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Ngiyabonga Nkomo ukwamukeleka ehlelweni oluqakatheke kangaka.
Vathini abadala emakhaya Ncube ngokubambana kwamabandla esikubonayo lapha OMDCT, OMDC kaNcube labo nkosikazi Joyce Mujuru?
Ukubambana lokhu masikunanzelela okwamabandla ayehlukeneyo kuyinto abantu ababevele behlala beyikhangelele iminyaka eminingi. Ngoba ungakhumbula Nkomo abantu phansi abazange behlukane kusela ngo-99 kuze kufike kathesi. Kwehlukana inkokheli ngenxa yokuthiyana kwemibono yazo. Kodwa abantu babelokho beloyisa khona lokuyana ukuthi khona aluba kuyahlangana. Yikuze ubone lo khetho lona lolo esidlule kulo luka-2013 abanye baze bacela bebona ukuthi khona hayi ngala amadoda engeke ahlangana kulani ukuthi khona sivotele iZANU PF. So khona lokho okwenzakalayo kulezi nsuku kuthatha abantu ngomdlandla, kwenza ukuthi khona abantu baloyise ukuthi khona mhlawumbe kuzaba lotshintsho oluthile ngokuhlangana kwalaba bantu.
Vale ntshunkuntshu yini yokuyabhalisa ukuze benelise ukuvota abantu alubana uhlelo lokubhalisa luthe lwaqala?
Ngike ngaba sendaweni ezifana labo Bhambathi eHingwe lakomankubo namhlanje ekuseni ngixoxisana labantu nje ukuthi into le bayibona njani. Abanye bese bevele bethe khona hayi nxa kuyikuthi khona ukhetho lolo luzayo luzangelwa ngamabandla wona la engamanyananga ehlukene kanje, hayi bona bazimiselanga ukuyobhalisa ukuthi bavote ngenxa yokuthi khona bananzelela ukuthi akusoze kulethi tshintsho. Kodwa ngalokho okwenzekileyo phakathi kwebandla likamama uMduru lomnumzane Tswangirai kubuye kube lasebandleni likamnumzana uNcube lo Tswangirai, abantu sebelomdlandla ukuthi hayi nxa laba abantu sebekhuluma limi lunye umqoka ke ukuthi khona babhalise ukwenzela ukuthi baye vote. Okuseleyo ukuthi khona lezo zivumelwano azingenziwa phezulu kuphela kodwa abuyekhe ubukhokheli buzochathisela abantu phansi ukwenzela ukuthi abantu bayebhalisa kumbe banjene ethithi ekhethweni bezwisisa ukuthi kuyini ukubambana lokhu kuzabalekela.
Izakhamizi Ncube ziya kwazi yini ukuthi uluhlu olwalusetshenziswa konketho ezedluleyo kalusasebenzi, ngalokho ukuyamele umuntu wonke elobise kakutsha ukuze evote?
Angiqale ngokuthi Nkomo, uhlelo lolu olwe-Studio 7 umsakazo lowo ngibona ingani abantu abaningi bayawulalela bayawulandela futhi kuyilapho abathola khona izithwayiso njalo lezaziso zokuthi khona kumele kwenziwe njani, kuyini osekutshintshile, kuyini okungatshintshanga. Okwesibili kuyikuthi khona sokungumlando wamabandla ayezombusazwe ukuthi achazele abantu phela ukuthi khona kuza kwenzakala njani, ngoba angithi yiwo phela adinga ukuthi khona avotelwe, yiwo futhi adinga ukuthi khona atsho umhlahlandlela osukhona kozokhetho.
Kuyini kahle kahle okulihluphayo kakhulu khona ngapho Ncube okulipha umdlandla okuya kukhetho njengezakhamizi?
Ilizwe leli ngase sikhangela livele lifile. One, abantu abanamsebenzi. two yona zona indlela njoba nengikutshela ukuthi kona nje ngayafika endaweni zakomankubo ebhambathi kona ngale uhamba ngeganga akula mgwaqo bese sikhangela lokuthi khona zona impahla ezikhona elizweni ukweziphilisa abantu azikho ilizwe alezikuto njalo bese sikhangela lokuthi khona impululeko yena le kade sithuma ekuyimabazeni ensukwaneni zona lezi ezedlula ivela yikho abantu bayahlukuluzwa abantu abala freedom of expression ukuthi khona bazikhulumele ngabantu abakhuluma bekhalaza uhulumende uvele akalalutho nje akakhanya ukuthi khona ebantwini bese sikhumbula lokuthi khona sike saba lesikhathi sokuthi khona sibe lokhulumende womanyano ongani uveze okunye ukuzimpawu okulutshwana ukuthi khona kanti vele inkululeko idemocracy multi-party democracy le development kuyini la manje bekubulutshwana kodwa abantu bakubonile khona lokwana kuthiya abantu belokubelokulangazelela ukuthi khona aluba impilo yena lana bake bayibona yiyo engaphilwa ensukwini ezilandelayo yikho kunikeza abantu umdlandla khona lokho
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube siyabonga kakhulu
ngibonge inkomo ngibonge labalaleli bohlelo
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzisa kwamadlambuzi umnumzana Thamani Ncube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ntungamili nkomo
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lindaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphitule Maphosa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabona kanti.
Ya umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi siyabona amabandla athi LMDC lele NPP elikhokhelwa ngunkosikazi Mjuru le MDC kamnumzana Ncube sezisayinelanile lina ke limingaphi kuloko okwenzakalayo ukusayina khona
into yendlela besuthi sebevumelene ukuthi bemanyane ukuze belise umbuso kamgazeti noso sisalise nzima kangaka kodwa kuyasimangaza nje anwenye ukuthi sibekode esike ubutanisa amaphathizaamaningi mbidana ayenayini sofa then sitile abanye ababili kutangela lo mjuri abahlala phandle kwekode singakwazi ukuthi bafike njani esigabeni sokuthi sebebambana bona bakuyenze ngayithi ndlela njalo sikhangele ukuthi umaya mjuru simbona njengomuntu ongelaphathi ngoba abakayenzi i-conference kumbe i-convention kumbe i-congress ukuthi bekhethe umkhokheli wephathi yakhe so angikwazi ukuthi umela obani exactly but into enhle nje ekhuluma ngokuthi kukanjani ulise umbuso kamgazi abantu bebambene ngoba siyakwazi ukubani ukuthi akulaphathi eyodwa engakwanisi ukuthi kise umbuso kamgazi lezani p f inqoke so ma bekhuluma nge-qualition njalo kuyi-qualition elezifiso zabantu njalo ekhangela iwofe yabantu ngaphandle kwezikhundla zama-individuals into esiyithakazelelayo njalo siyabakhuthaza
ikhona yini imizamo elilayo yokuthi lani lingene kumanyano wonalo omutsha osubambanisa amanye amabandla
njengoba lihlazi izaphu yaba khona kukode i-coalition of democracy sile sikhathi eside isikhona njalo khonoko kuthengisa sobala ukuthi siyafisa njalo siyakhuthaza amabandla ukuthi sibambane sonkeni silwe sibambene njalo isikhathi sonke lesi ikode iminyango ibivweliwe ukuthi abanye abangakangeni bebuye inezimathi ezikhusimangazo ukuthi sebenze okunye eceleni kodwa imizamo yokuthi sibe sonke ndawonye ivele ikhona njalo iminyango ileyo lokhu ivikekile so njengabantu abesifiso ngibona ngani kuzakhulunyiswana ukuthi sibone ukuthi kungasetshenzwa njani bithini ikodela labasi bebumbo kwabo kuthi
siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu umnumzana Dumiso Dabengwa uke wakhuluma yena phambilini ukubana kasoze ame kukhetho kuhamba njani kwakathesi elokho ekusimosoneso kumbe selizadi ngomunye umuntu
lokana isifiso sakhe yena as an individual njengomuntu olezifiso zakhe wayele ile isifiso sakhe ngokuthi eriza eritire bechiye zombangazwe mayefika iminyaka engu-8 njalo siyananzela ukuthi iminyaka engu-8 kakayifiki uzayifikisa ngo-2019 watsho watshela ibandla ukuthi isifiso sakhe anazo lezo kodwa ibandla belingakamphenduli ukuthi betho ukuthi hhayi siyakuvumela mdala ukuthi ngathi umona kuthi hhayi njengoba sikhangela amabandla ibandla lonke ishwa into yokuthi principal party yakilamaprovince ayo yakilama-dynamics afuna different people ukuthi bebe khona liyaphiza kho ukuthi khangele sabona ukuthi hhayi kuzamele ebe khona until isikhathi se-congress so kutho ukuthi nguye uyi-candidate yethu yena le mazingena kuma-elections ngoba sesavumelana ukuthi uba khona ezeqeda iterm yakhe iterm yakhe iphela ngo-2020 siya ku-congress elandelayo so ngumuntu okhona lanxanje kade esifisa ukuthi eshiye kodwa ibandla alisakuthathanga ngendlela le ngumuntu okhona njalo yi-candidate yethu yama-elections
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleni
ngiyabonga isikhandi ngiyabonga abalaleli ngiyalikhuthaza ukuthi ma iveki isalise ukuthi irejiste kuthi abantu bevote ihambeni sonke ngobuningi benu ikakhulu abatsha siyananzela ukuthi abatsha bazalele emuva esikhathi esiningi kugcina kusiphambanisa ikakhulu impumelo yekhetho so ngikhuthaza wonke umuntu uhulumeni ngobuningi bethu sihambe siyerejiste ukuvota hayi iveki sibhalisile iprogram yankhona ngiyabonga kakhulu
hayi silathi sibonge okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxalo unkosazana Victrice Mathuthu, umgcinisihlalo wenhlanganiso esanda ukubunjwa eyezim imbokodo yona encedisa abesifazana abayizizalwane zeZimbabwe ingqebe kuliphi ilizwe ngokuvula amabhizimusi. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga dadethu. Into esiyikhangeleyo okokuqala ukuthi akulona iphupha lomuntu wonke ukuhlala esitaladini ethengisa isidi sika-30 cents ilanga lonke. Abantu bale maphupha amakhulu bale mazifiso zokuba mhlawumbe umuntu abe le-bakery yakhe azakwenza khona isinkwa athengisa isinkwa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana kwakhe lapha azathengisa khona izinto ezizamnika imali ephexaxa. Umuntu ufuna ukuba nesitolonyana sakhe noma nje esithengisa izingwalo loba kuthengiswa ama-CD loba ama-DVD. Mayebuye le mali yakhe efuna ulwazi lokuthi nansi imali yami ngiyiphethe ngifuna ukuvula isitolo sami sokwenza sikupheka isinkwa laphana. Thina esingakwenza okwamanje ngoba singakabi le mali ukuthi sithathe umama noma njengoba lapha eSouth Africa sihambe la isimbonisa ukuthi mawufuna ukuvula into enje imvumo uthola lapha simtholele umuntu ozo abantu abazomhlakaniphisa bamfundise alelo business lakhe asekhetha ukulenza ngoba kuqakathekile kubusiness ungaba la imali kodwa ungela lwazi ufana nomuntu ongalalutho simdirect ukuthi ikaqonde endaweni enje ayethola izinto ezinjengemvume noma simdirect ukuthi izinto zakhe azidingayo kumbe udingi ama tray okubaker uflour aboshukela ubathola kuphi isifiso ukuthi ma isesile imali uyeza umama ulesifiso sokuvula ibusiness lakhe. Inhlangano esingakwenza ukuthi mama thina singaba sine mali engaka sikusiza uvule ibusiness lakho mawuvule ibusiness lakho imali yenhlangano le esikusize ngayo uyisiletha kanje inzuzo isinge yakho uyakwazi ukucula kodwa akanayo imali yokuthatha iphi album thina siyathatha singa inhlangano sine mali sithatha imali sinikeza umama akhuphe i-album usekhuphe i-album lakhe usethengisile umculo wakhe ulethe enhlanganiso inzuzo singe yakhe usethole usiqalo phansi sokuthi aqaleke ibhizinisi lakhe.
Khona kulula na ukusungula amabhizinisi khona ngapho kwele South Africa njalo amaphepha kusoze kuhluphe yini?
Indaba yamaphepha vele izohlala ihlupha ngoba siyazi ukuthi iningi nabomama balapha amaphepha balawo lokhu kwaye kwaba khona ukuthi abantu banikezwe amaphemithi abantu abatholayo abaningi ngobaba ngoba umama benjani behambele emuva mhlawumbe lolwazi lungekho silabo omama abalamaphepha silabo omama abalamaphemithi silabo omama abalamaZimbabwe South African ID ayavula amabhizinisi ama-aslamu abantu bayahamba bayathola ama-aslamu ma umuntu ene-aslamu ma ibhizinisi lela lifunayo livume ukuthi alivule nge-aslamu uyaregista athole i-certificate lelo bhizinisi lakhe ngenhlanganiso zakwenza ukuthi izama ukusiza omama ukuthi makulendlela yokuthola amaphepha bawathole. Umama asiqhuquzela ukuthi basebenzise abantu balapha eSouth Africa balama ID ngoba sonke siyawazi ukugcina kusenzakala ekugcineni. Wena siqinisa lokungasikala ukuthi umuntu semela phana umuntu uyakulala ephenduka. Kodwa sikugqugquzela manje umama mabe khona balama phepha abaseZimbabwe. Kungangcono ukuthi mawona ungena mapha ufuna ukuvula ibhizinisi lakho usebenzisane labo mama baseZimbabwe. Ukuthi contract esayinwayo wena ongela maphepha usebenzisa amaphepha kalomama lawe awuzithola usincindelezekile kumbe wena uzithole ekuqineni susala ungasela lutho.
Manje omama abalidingayo balithola ngapi?
Le number zocingo zabantu lo publicity officer lesile marketing khona mina njengomgcini sihlalo zikhona number zami kanti la ku Facebook sikhona futhi ipage lethu lithi Zizimi Mbokodo ku Facebook labo mama basendaweni zonke South Africa, Botswana, Zimbabwe, labase UK, Malawi, got someone ose Canada. So sile WhatsApp group lapho omama abahlangana khona, sixoxa khona. Kodwa siyahlangana physically silamahlangano esiyenzayo, sizokutabelela sinamalanga esenza ngama practice. Kodwa makuyikuthi awukwazi ukuhlangana nathi, uyafisa ukuhlangana nathi, kule nombolo zecingo esingazichiya zabantu ongabaxhuma, ungasixhuma kuFacebook Zimi Mbokodo, iwebsite www.zimwomeninsouthafrica.
Khona lizasungula inhlanganiso yenu ngokusemthethweni.
Inhlanganiso yeZimi Mbokodo isiyinhlanganiso esibhaliswe ngokusemthethweni lapha eSouth Africa, esilesithupha sokuba yinhlangano yi-NPO, kodwa sizoyethelwa ngokusemthethweni mhla ka-7 May, kuye kulanga labomama i-Mother's Day. Silabantu abavela ku-Zim Community in South Africa ekhokhelwa ngubaba uNqabutho Mabena, uzobe khona ezokhuluma labomama ngendaba zamaphepha. Silinhlangano ye-abalobi bakithi esebenzi lapha eSouth Africa, bazayo bekhona bezokhuluma labomama ngendaba zokuloba. Silinhlangano yebutho lenqama egxile kakhulu kwezesintu, la inhlangano ezindala ezithiyeneyo. Indawo esizobe silontshela khona i-organization yethu kuse-BZB Combined Discool, kukhona Peterson Lotwist e-Hillbrow. Kuningi okuzobe kusenzeka ngalelo langa, sinabantu baculi abazonandisa kakhulu abaculi besifazane. Le tafula omama bazafika bafake khona into zabazithengisayo bakhangise, bazithengise. Kulo mama esimsizileyo ngumlobi, simsizile ukuthi edithe ibhuku lakhe aliprinte lize liphume. So besililontsha lalo kanye le-organization yeplay, sibonise ukuthi omama esifisa sibenzele khona yilokhu siyenza isibonelo ngalo mama esesimenzele sivule i-organization yethu.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo.
Sibonga mina dadethu.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo Nkosazana Victress Mathuthu, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimu Imbokodo, sixoxelaye eseSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane nabesifazana. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile.
Kuzvandlela kusiya kunhlolanja ngayo 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 ngoma ngoma.
Sithathe ikhefu kancane silalele ingoma kaSandra Ndebele ethiwa yona Ingoma. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba zethu zalamuhla. Kwenziwa amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamuyi umnumzana Joshua Nkomo obezenelisa iminyaka elikhulu ngenyanga kaNtulikazi. Kambe ibandla le-MDCT lizangena na kukhetho njengoba lathi kalikungena kukhetho nxa kungalungisiswanga imithetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.